sokulembiko eminingi sibili ku Ministry of Labor kumbe kuhulumende echoyo ukuthi izizalwane zeZimbabwe zithwele nzima kuma construction companies, kulalabo ngaba ngabe mining, lalabo abangaba betshaya izitina ikakhulu, lapho sibabona khona begcwele phela labo abama China lakho ku commerce. Sibone ama picture charges ama tease abantu bebanjwa ngamandla ukuthi behlinzeke inyoka, behlinze izinja, bebanjwa lucugu. Uhulumende uyakwazi, okungani nje kuyasiphica ikuthi kungani uhulumende ungani usuka kodola amadolo nxa kubuya esizalweni zeChina, nxa kukhulunywa ngama Chinese uhulumende usuka bebuthakathaka. Asikwazi ukuthi kubangelwa kuyini, kodwa ngokubona kwethu sibona ukuthi imithetho okufanele ilandelwe singathi enforcement nxa sekufika kuzizalwane zeChina, uhulumende kukhanya hayi kathandi ukuthi izizalwane zeChina zibe ngalabana abangabotshwa ngumthetho.
Kuyini elifuna uhulumende akwenze?
Sithanda ukuthi abaqhashi babanjwe okufana nayo. Umthetho kawukhangele nje kungazokukhangelwa ukuthi ungumhlobo bani, kukhangele ukuthi wenzeni. So esikukhangele ukuthi uhulumende nxa enforce ke umthetho kuma inspections kuma companies athize, angaze wakhangela ukuthi company yesizalwane esiphuma kuphi, akhangele ukuthi kwenziweni. So yikho esikukhuthazayo kuhulumende ukuthi abambeke abaqhashi ngokufana nayo. Umthetho silawo, okuswelakalayo enforcement kumbe ukuthi ulandelo lowo mthetho. Sibona ngani nxa sokubuya kuma China, hayi uhulumende ungani uyagodola amadolo. Yikho esikukhangeleleyo ukuthi uhulumende akwenze, abambe abantu ngokufana nayo. Njalo kufanele sibone ukuthi izizwalane zeZimbabwe ke ziyavikelwa ke kulabo ababuya le mali zabo beinvesta, kabahloniphe ke umthetho welizwe yokhona. Yikho esikukhangeleyo.